indebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhla zilishumi lanhlanu kunhlolanja 2019 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
yakwenzakaleyo ukuthi umgodi sowagcwala amanzi ngendaba yokuna okwenza izikhulu amanzi agcwala emgodini abantu bavale phakathi into kutshengisa abantwana labo baningi nabadisiswa okuthiwa yi-35 i-information esilayo yokukhanya bayezile khonapho ngani bayafika kuma-100.
Uhulumende usenqume ukuba ingozi ehlele izimbamgodi ezifele emgodini wegolide eGaloma ibe ingozi ephatha ilizwe i-national disaster.
Noyisicelo sika-Charles Thomas nomunye wakhe sokuthi bebesuka endlini icala labo lisathethwe emthethendaba siyangena enkundleni mhlaka-22. Kodwa kwamanje okuthengisayo ukuthi i-State of National Prosecuting Authority sebevumele ukuthi asobantu abale ngozi ukuthi bengabaleka.
Umthethwandaba we-High Court koBulawayo uthi uza kwahlulela ngeviki ezayo phezu kwesicelo somsolwa uCharles Thomas yena odinga ukukhululwa ngemali yesibambiso i-bail. Kuwoza Friday lamhlanje silomcoli uGRK Mabuza ehamba leqembu lakhe elezihlangene Super Sounds bephethe idlalade labo elitsha. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Uhulumende usenqume ukuba ingozi ehlele izimbamgodi ezingaba ngamashumi ayisikhombisa ezicatshangelwa ukuthi zigalule zafela emgodini wegolide ibe yingozi ephatha isizwe sonke i-national disaster ngesiNgisi. Lingozi yenzakale ngolwesibili eBattlefields duzane ledolobho leKaloma ngemva kokuba idamu eliseduzane lomgodi weSilver Moon likhiphe amanzi, kodwa kuze kube namuhla bekulokho kungakatholakali osindileyo kumbe isidumbu ngoba kusazanywa ukugijwa amanzi kulumgodi. Isinqumo se-National Disaster sitsho ukuthi imoli zababhubhileyo zizaphathiswa ngurhulumente ngemali engangenkulungwane eyodwa ngemoli inye. Umphathintambo karhulumente obona ngenhlalakahle kaZulu uMnumzana July Moyo uthi kufunakala imali engangenkulungwane ezingamakhulu angamashumi amabili i-$200,000 ukukhupha amanzi lokuphathisa izimoli zabacatshangelwa ukuthi bafile. Umoyo uthi kulomunye njalo umgodi oduzanelo weSilver Moon othiwa yi-Cricket Mine lakho kulabasakhulayo abane abacatshangelwa ukuthi bengaba begalulile. Uthi kuzathatha isikhathi ukudinga izidumbu kulumgodi ngoba utshona kakhulu. Umoyo uthi abangaphathisa ngemali bamukelekile. UChris Gande weStudio 7 uxoxela umkhokheli wezisebenzi zemigodi National Mine Workers of Zimbabwe uMnumzana Ndodana Sithole obelungiselela ukungena emgodini weSilver Moon Mine namuhla.
Yakwenzakaleyo ukuthi umgodi sowagcwala amanzi ngendaba yokuna okwenza izikhulu amanzi agcwala emgodini abantu bavale phakathi into kutshengisa abantwana labo baningi nabadisiswa okuthiwa yi-35 i-information esilayo yokukhanya bayezile khonapho ngani bayafika kuma-100.
ebantwini bona laba akula ngitsho loyedwa owayeneliswa ukuthi akhitshwe.
Ah, akula ngitsho yedwa. Ngoba kathesi abakwenzayo ukuthi bazama ukuthi bepompe amanzi bacele emishina kubo e-Zimplus ngalithi bencedise amakompresa amakhulu ukuthi bepompe amanzi ephumese yikuthi bekhayise kulokhuza namanzi akhona lokhu engezelela njengomizulu lapho alokhu eyisina so kukhanya
sezwa abanye befanisela ukubana uhulumende waphuza ukuthi aphathise ukuthi nga waphangisa wayenelisa ukuthi akhiphe abantu kuliqiniso yini lo?
Ya, ngithi kuliqiniso kumba siliqiniso ngoba ngakhangela imigodi yethu leyi iyabe imigodi enye eyathiwa kudala kube sekubuya amakorokozi abe ngena phakathi lawo khonapho kodwa isikhathi esiningi kuyakula abakhulu khonapho abakhulu abavela kuhulumende ababekhona yikho ubona iy'ndaba zakhona ziphuma inhambi iphuma incane kodwa thina sizi ukuthi inhambi injani iningi so babezama ukuthi ezinye zingaphangisi ukwazakala yikho okunye okwathina engekubanje ukuthi kuphuze kuncedo wabantu.
Sikhuluma nje zikhona yini izihlobo zalabo abacatshangela ukuthi baphakathi ezikhona phandle komgodi?
Ya, zikhona.
Umnumzana Ndodana Sithole ngomkhokheli wenhlanganiso yezisebenzi zemigodi National Mine Workers of Zimbabwe. Ubexoxa ecingweni lo Chris Kande wa Studio 7 ese Battlefields duzane le Kaloma. Umthethwandaba we-High Court wobulawayo uthi uza kwahlulela ngeviki ezayo phezu kwesicelo esikhwezwe ngumsolwa umnumzana Charles Thomas esokuthi akhululwe njalo athonisiswe evela ekhaya kucala aletheswayo elokubulala ipolisa.
Igqweta lenkampani eMathonsi Ncube Law Chamber elimele uThomas oleminyaka engamashumi amahlanu lane 54 yokuzalwa oyisakamuzi semzini weNjube kobulawayo lo Bernard Sibanda oleminyaka elishumi lasikhombisa 17 ohlala emzini weNyulo Bengula kobulawayo njalo. Umnumzana Dumisani Dube uthi sebethole impendulo esuka eNational Prosecuting Authority isebenzelana lomthethandaba waphezulu owe High Court of Zimbabwe kobulawayo ukuba uhulumende usengahlulela isicelo sokuthi uThomas yavunyelwe ukuhlawulela isibambiso sebail kusalindwe ukubana icala lakhe lithoniswe.
No isicelo sika Charles Thomas lomunye wakhe sokuthi bebe suka endlini icala labo lisathethwe emthethandaba siyangena enkundleni mhla ka 22 before Justice Moyo. Kodwa kwamanje okuthembisayo ukuthi i-State of National Prosecuting Authority sivumile ukuthi asobantu abale ngozi yokuthi bengabaleka icala lingakangena.
Izembatho zezibotshwa sezahanjiswa ukuyahlolwa emthethondaba ukuba kubonakale ukuthi yibo ngempela na abaphatheka ekubulaweni kwepolisa njalo akukatholakali abafakazi uqobo ababona ngawabo amehlo ipolisa libulawa ngababili laba. Iningi labantu ababotshiweyo ngesikhathi sokutshengisela ngokungayingi emsebenzini okwenzakale emavikini amathathu edlileyo lokhu bemiswa phambi kwemithethwandaba ehlukeneyo edolobheni lakobulawayo njalo akula osethe wakhululwa kulabo asebethonisisiwe. UThomas Losibanda bacalwa ngokuthi ngenyanga edluleyo abantu betshengisela ngokukhalala umsebenzi ngokungayi emsebenzini emzini weNjube kobulawayo bahlasele ngamatshe umufi obelipholisa u-Exxon Mawone walimala kakubi wathwalelwa esibhedlele se-UBH lapho afike wabhubhela khona ngelanga elilandelayo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kHz.
Umongameli Emmerson Mnangagwa sephindile njalo wathi uzimisele ukwenza inkulumo ezingaxazulula inkinga ezibhixe ilizwe. kodwa akucaci ukuthi uzimisele na ukuzehlisa avumelane lomkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa. Yena owafaka imigoqo athi kumele umnangagwa ayilandele andubana kukhunyiswane umlotha. UChris Kande uyalandisa.
Umnangagwa utshele abamela amanyamazo eZimbabwe izolo ukuthi eZimbabwe entsha uZulu uyavunyelwa ukutshengisela kodwa akumelanga abe lodlakela. Imbiko kamnangagwa eyenkulumo igcizelelwe ngumphathintambo wezobudlelwano lamanyamazwe umnumzana Sibusiso Moyo olobe enkundleni yeTwitter esithi eleZimbabwe livuleke amasango kudaba lwenkulumo. Kodwa ingcwethe ecubungula izombusazi womnumzana Zenzele Ndebele uthi inkinga ekhona ukuthi kumele kuqale kucace ukuthi kanti vele injongo yenkulumo zakhona ngeyani.
Bafuna ukukhuluma ngama-talks ukwenzela ukuthi umnangagwa esolve i-problem yakhe legitimacy. Bafuna ukukhuluma ngama-talks ukuthi kube lengqubekela phambili kweze-economy or bafuna i-government of national unity. Because I think whilst everyone evumelana ukuthi kumele kube lama-talks, but akula muntu ongani akwazi injongo yokuthi kube lama-talks kuyini. Kuyini abakugadileyo, kuyini abakufunayo, ngoba akufana no-2008 lapho-ke izami yayidliwe yayingenama-members akwanileyo phala. Lo wakathi esizanise 2/3 majority parliament, so bayabusa bangenza konke abakufunayo, so kumele kucace ukuthi vele ama-talks la bafuna ukuwachieva.
Kumaviki amabili adluleyo umnangagwa ubize umhlangano wanxusa inkokheli yamabandla ezombusazwe kodwa umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa kayanga. UNdebele uthi osekwenzakele kutshengisa ukuthi umnangagwa nguye ongazimiselanga ukuthi kube lenkulumo.
I don't think ukuthi umnangagwa vele u-serious ngakhuluma ngama-talks, because uzacabanga ukuthi ujayele nje into zama-hide and seek lezi ukubayeleke eqhuba isikhathi. Phela yibo abantu ababehlupha kakhulu ngesikhathi kunegotiatwa ama-talks ezaphu lezanu ngabo-1985 up to 87. Ama-talks angana athatha 24 months ukhulu into ezingacaciyo. So uzananzela ukuthi umnangagwa is using the same script, because uthi yena wawuqala singakakhulumi kumele livume ukuthi bengu-president. You know, so by that sefuna ukuthi yena kufuna after ukuthola ilegitimacy leyana angadecide ukuthi ezisukele ezihambele. So amboni ukuthi ulayo sibili intshukuthi ukuthi kube le lama-talks kwenza into ezicacayo.
Kodwa isiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma uthi inkinga ayikho kumnangagwa kodwa kumnumzana Chamisa umkhokheli we-MDC.
Okusobala engikwaziyo mina okwakhulunywa ngumongameli welizwe ubaba Mnangagwa, njalo engumongameli wephathi yeZanu-PF, usekubeke sobala kaningi-ningi. Ngibone lasemaphephandabeni futhi ehlangana namadiplomati wavele kwamanye amazwe ekhuluma into efana naye ubana yena izandla zakhe zivulekile, umnyango wakhe uvulekile. So kuyatshengisa ukubana umongameli wethu uzimisele ukubana ngabe abantu bayahlala phansi bakhulumisane. Pho-ke udubo nangu-ke lungapha kulaba amanye amajaha laba abasakhulayo abangakaboni ukubana kwesi sikhathi abakwenzayo yikudlala ngempilo zabantu, yikudlala ngokuhlupheka kwabantu. Babuye kuhlale phansi kukhulume, yinto eqakathekileyo. Yabona ngihlela ngikhulumana ukubana obonakeleyo ngomlomo kuphinde ulize ngawo umlomo. Manje ungakela ulize ngomlomo, okusalayo uyagcina usukulungisa ngogodo. Manje ungawulungisa ngogodo, omunye usala eselimile, omunye njalo akwazile nokubana adlule kulowo mhlaba, okuyinto engadingekiyo.
Abezokholo labo baphakathi kwemizamo yokuthi kukhulunyiswane phakathi kwebezombusazwe kodwa layo imizamo yakhona ikhanya ingaphumeleli. Ingcwethi kwezomnotho welizwe umnumzana Rejoice Ngwenya uthi umnangagwa nguye obonakala engacaci ukuthi inkulumo uyazifuna yini okwempela kumbe hatshi.
Umi endaweni engayisiyo. Ekuqaliseni wayengathi ungumuntu ongathi ungesikhiwo ole-advantage, kodwa kwakathesi inkinga eziqondane leMzimbabwe, umunotho, indlela abamba ngayo abantu, ilungelo labantu, kusho kukhulunywa reyathi lase-America lase-Britain ukuthi hatshi into azilungisiswe. Ngibona ngathi mina kungaba le nkulumo kodwa asoze zibe zinkulumo eziyabe siqondiswa ngumnanga kwezi inkulumo eziyabe zisiqondiswa nje ngomuntu ovela ngaphandle kwamabandla abusayo.
Lo ngumbuzo osasenzima kakhulu ukuphendula. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC, igama nguChris Gande.
Ku Livestock lamhlanje sikhangela imizamo yokuletha inkulumo phakathi kwamabandla ezombusazwe eZimbabwe. Kambe izaphumelela na imizamo? Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli wele Nigeria umnumzana Muhammadu Buhari ulokhu elwisa ukuba aqhubeke esembusweni lanxa elokuphikiswa okukhulu ngowebandla eliphikisayo. Umnumzana Atiku Abubakar bobabili batholakala bekhankasa kanzima kukhetho oluza kwenziwa ngempelaviki. Kulamasotsha angamashumi amane lanye abulawe ekudubukeni kwebhomba ebelithiywe emoteni ezithwele kudwendwe lwezimota zebutho ebezithwele izikhali kwele India esigabeni seKashmir. Lesi sehlakalo sikhwezele ukufuthelana phakathi kwele India lele Pakistan, lona eletheswa umlando wokugcina amalwa ecatsha ngele India. Umlovi uOlivia Makhwaya Spanda usethule ugwalo olukhumbuza abeZimbabwe abahlala emazweni ukuthi baza kuba isizalwane zalelo lizwe baze baye kufa kungakhathalekile ukuthi sebethethe ubuzwe balawo mazwe. Kubika intatheli zindaba yethu uBenedict Nhlapo ekwele South Africa.
UOlivia Makhwaya Spanda uthwetshulwe yingwe eGwangwabedzi eFilabusi ngo-1979. Wafunda iprimary school yakhe eSt Matthews, waya kwenza isecondary eChazi. Asenelisanga ukuqhubekela phambili ngemva kokuqeda uform 4. Loba kunjalo usebhale ingwalo ezimbili oluthi ukuzala lalolu olwamanje oluthi ubuzwe abuthengwa. UMakhwaya uthi ukubhala ngolimi lwakho ngesiko lakho langobuntu bakho akudingi isikhwicamfundo.
Ngathi nje ukubhala kusegazini lami, ngiyakuthanda ukubhala. Ngaqala ngisafunda esikolo. Ngicabanga ukuthi ukubhala ukuzikholwa wena ukuzethemba ukuthi lento ngingayenza. Asonto engathi khonkhona engavela ngokuthi uhambe mebuze kube labo master's degrees.
Phansi kwesihloko salolu gwalo esithi ubuzwe abuthengwa, uthi usungaya England utshintshe ube njengabo, ungene eMelika lawe ube ngwakhona, kumbe ubhace eGoli lawe kuthiwe uyinjivana, kodwa akutshintshi ukuthi udabuka eJotsholo omnyambambile.
Kwalo lwami lumayelana ngathi lo muntu owasuka eZimbabwe esiza eSouth Africa ukuthi azodinga amadlelo aluhlaza. So lukhuluma ngempilo ahlangana layo eqala ukungena kwaze kwafika esikhathini sokuthi abuyele emuva esehlulekile ukuphila ngobunzima ahlangana la.
Kanti ke uthugwalo lwakhe luyakuveza ukuthi ulimi lwesiNdebele akalufundanga esikolo kodwa ulumunye ebeleni likanina.
Ngisebenzise ulimi lwesiNdebele esikhwabithekayo esimnandi olunonileyo nje ukuthi umuntu uma elufunda angeke alubeke phansi. Indlela ebengilucecisa ngakhona ulimi lwami.
Uthi ke sinye isizathu esenza afise ukuthi lolu gwalo lufinyelele ezikolweni, kuma-library, nasemuntwini wonke eZimbabwe.
Bengikhangelele ukuthi babone isimo nxa sisithi sise ezizweni siqatshile. Babesazi isimo esihlangana laso, lezinto ezindle lezimbi esihlangana lazo ngoba ngicabanga ukuthi ngibe yilizwi labaningi.
Kanti ke akavumelani lalabo abacabanga ukuthi indawo yezingwalo isithethwe zinhlelo zokuxhumana ebulenjini be-internet.
Kusadingeka ukuthi bazifunde izingwalo bazilondoloze. I-technology ya ilokhu isiyaphambili. Kodwa izingwalo mazibhaliwe ziyabe zilokhu zivekwe zikhona ngoba namanje ezabhalwa ngabobani bayabobani lokhu sizithola zikhona.
Uthike iphupho lakhe likhulu yikuloba izingwalo eziningi ezinye aziguqule ezigcine zitholakala kubo mabona kude. Abafuna ukuthintana naye ngalezingwalo zakhe uthi baxhumane laye kuFacebook egameni lakhe lithi Olivia Makhwaya Sibanda. Melethulu 7 Johannesburg le South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Itchy was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 to 14.
Kuhlelo Woza Friday lamhlanje silomhlabeleli werumba uGRK Mabuza ehamba leqembu lakhe lezihlangene Super Sounds bephethe idlalati labo elitsha. Leli lidlala telika mabuza elesivili njalo lilesihloko esithi awuvele sobala. Umhlabeleli wethu le idlalate lakhe lakuqala ngo-2017 kwathi kunyanga ezimbalwa ezedluleyo walandela ngaleli elilengoma eziyisithupha. Le ngethi emtshadweni. Yona ingubani kahle kahle linsizwa
ekhaya mina mbeya kobhango mbeya eplumtree kobhango esigabeni semakwakho yilapha engizalwa khona umfule nginathawo nathi smuku yilapha ekuzalwa khona uGRK Mabuza enesihlane supasandi yilapha engizalwa khona kobhango esigabeni semakwakho eplumtree.
Ezinye ingoma ezikuleli dlalade zigoqela ethi liyathanda odokotela kanye lethi bachayeli. Bangalithola ngaphi idlalade lakho abalifunayo?
Balithola eJohannesburg, eSouth Africa, ekhaya likabi khona. Amanamba ngawatshela la amanamba abangathinta labo bantu belitholekiwe 071-088-4024 and then 076-222-3111. Bangafonela amanamba walithola idlalade likaGRK Mabuza nesihlane Super Sound emadlalade amathelala kulizwe nombosa. Ngiyabonga.
Ubatshiyela wapha amazwi abalandeli Mabuza?
Abalandeli engawatshela khona ukuthi ngiyafisa kakhulu ukuthi bethenge ama-original CD konze lisikwazi siqhubekele phambili siwenzele imisebenzi emihle. Angikhethe imiculo ukuthi uphi umculo kodwa bethenge kube yi-original CD ukuthi abaculi bekwazi njani bebeqhubeke sasebenzele izinto ezinhle. Ngiyacela kakhulu balandeli bethu, siyazithanda kakhulu, ngiyathanda kakhulu, ngithanda thandini. Ngicela mpela lithenge ama-original CD wenzele ukuthi iqhubekele phambili ngomsebenzi omuhle esilenzele wona. Ngizibongela mina GRK Mabuza ufakazi kutshona Mabuza ukuthi indlela ekhaya nibalandeli ngalandela andela sibone yimi lo longithesa.
Uphuma ke enkundleni uGRK Mabuza ngale ethi mama wami.
lapho khona lala ngothula lala ngothulo sekunkulunkulu wathathela nesakuthanda siyakhumbula
Mavuza ehamba leqembu lakhe lezihlangene Super Sounds bedlabela kamnandi besigqibela uhlelo lwalamhlanje bebeku Woza Friday. Yatshaya iKatari lapho yezwa ngani yatsha. Siziphetheke ngokukhangela besihamba phambili. Uhulumende usenqume ukuba ingozi ehlele izimbamgodi ezifele emgodini wegolide eKaloma ibe ingozi ephatha ilizwe lonke i-national disaster. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Matukanduna bafuphatile.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.